Isizathu esiyiso esimqoka esithi thina kumele ikhitshwe kungoba aselimaza asehlukuluza umuntu makhaza eZimbabwe abantu bayahawula ngenxa yama sanctions kanti labo okuyibo okumele ngabe aluswazi kibo bona sebephila ngawo ngoba ama sanctions ayenza ukuthi umsebenzi kahulumende ungahanjiswa ngendlela okumele uhanjiswe ngayo uhulumende uyabe segobisa izimali indlela zihambisa ngayo kwamanye amazwe engasavezi okunye akwenzayo ngebusiness zamanye amazwe ngoba esithi zindlela zokuthiwa yi-sanction busting. So ngalokho abantu abasakwazi ukuthi uhulumende umsebenzi wakhe uwenza njani. Ekwenzeni lokho ke sithola ukuthi kuyaba lokukhohlakala okukhulu abantu sebethatha imali kahulumende sebezifakela ezikwameni. Kukanti nxa kungela ama-sanctions izinto zonke zisaziwa kubhalwa phansi konke ukuthi imali ihamba njani nxa sihambisa izinto phandle. Zathengiswa zilethe malini kuzalethe ukuthi abantwana beZimbabwe babekwazi ukuthi kuhamba njani labo abalezandla ezinde ezifuna ukujontsha imali yabantu bangenelisi ngoba yonke into nje iyabisenziwa mceke kodwa kade sigoba into zihanjiswa ngendlela zobunyonyo abantu sebetshontsha bethembe konoku ukuthi bazafika ngokuthi babalekela lawo ma sanctions kodwa ke lokho asikwenzi nje mahlayana lizakhumbula kubana lo yindlela esayilandela kusukela ngo 2008 lapho esasayina khona njengebandla iGlobal Political Agreement lebandla leZANU-PF lebandla leMDC yayisakhokhelwa ngobaba uWelshman Ncube uArticle 4 waleso sivumelwano ke nguye owayesitsho sobala ukuthi hatshi ama-sanctions kaphume and ngalowo mnyaka isivumelwano leso eseGlobal Political Agreement safakwa kuconstitution njengeconstitutional amendment number 19 konke okwalandela nayo khonapho kwakuvunyelweni kwafakwa kuconstitution kukhangelelwa futhi njalo lokuthi udaba lama sanctions sesilugijimisa sonke njengamabandla wonke ezombusazwe eZimbabwe mhlaka 4 March 2009 ubaba owengu president weMDCT wasichiyayo njalo esangu prime minister wa addressa iParliament esitsho ukuthi ama sanctions kaphume ngo 2012 waphuma ke ubaba uTswangirai waya emazweni afana labo Australia labo New Zealand esiyacela ukuthi ama sanctions kakhitshwe la kwamanye amazwe le America wafika nalo babu Mgabe wayesakhokheli ilizwe babumba i-committee eyayilabantu ababesuka kuma-parties wonke eyayiphuma ihamba isiya kwamanye amazwe isiyacela ukuthi ama-sanctions kaphume njalo esikwaziyo ubaba uTswangirai wabhala incwadi ebhalela uDavid Cameron owe-UK European Union ukuthi kukhitshwe ama-sanctions yikho okwenza ukuthi kukhitshwe abantu abaningi kwagcina sokusele nje imuli kaMgabe labanye abalutshwane ku-Congress yethu ke eka-2014 sayenza i-resolution yokuthi ama-sanctions kawakhitshwe njengebandla sesinanzelele khonoku ukuthi alimaza abantu mahlayana njalo asesiba yisiviko asesiba indlela yokucatsha ngomunwe yalabo ababusayo so thina njengebandla leMDCT sithi hatshi ama sanctions kakhitshwe siyakwazi ukuthi kukhona okunengi okumele sikulungisise khonoko kwakuwasukumisile lawo ma sanctions yebo kasikukhangelisisenini kasikusebenzeni njengabantwana beZimbabwe
yena umkhokheli webandla aze ahlangane laso isithunywa lesi bekuvele kulungiselelwe phambilini na kumbe laye ucelile ufake isicelo njengalokho esizwa kuthiwa abanye bakwenzile
umhlangano awucelayo njalo umongameli wazilungiselela ngokugcweleyo ngokubhala iphepha eliyilo elalile izinto ezimunyethwe libandla lethu imayilana lendaba yama sanctions lawa okuyikho abaxoxa ngakho kabanzi bahlala isikhathi sibili eside bekulezo ngxoxo ngoba sasizilungiselele njalo wayebuza imbuzo kuphendulwana hayi kwaba ngumhlangano wabamhle kakhulu.